thina njengezaliphiyefu uprezidenti uba umnanga uhlezi ekhuluma njalo ekhuthaza amalungu ezaliphiyefu ekhuthaza amalungu ama-opposition ekhuthaza amazimbabweni ukuthi udlakela kayisilo olungakha ilizwe just yesterday ubekhuluma ngapho so kamboni ukuthi laba abafuna ukwenza udlakela ye sikubonile ngo-2019 ama-opposition bahhayi abantu abahamba bethisa izinto la kungenzakala kodwa elibhotoza yenza ukudlakela ngithemba ukuthi ilizwe lamapholisa ezimbabwe lapha the capacity ukuthi bathi babambe lokhu ukuthi kungenzakali siyacela nje amazimbabweni ukuthi khona asandleni siyekukhetho sisiya kukhetho umnyaka lo siphephele ukhetho ama-rallies ayenzakale openly abantu abakhankaswe ngendlela ekhankaswa ngayo ofuna ukwenza udlange kuthi ukuthi kasiwo muntu wezimbabwe uyabe ngala mbono kumbe ngakasifiso sokuthi izimbabwe ibe lengqubela phambili
ye siyabona ke ukuthi abaphikisayo bathi ibandla lezanupf lingalitshayela uvalo libona i-CCC ingani yaphumelela ebantwini abaningi kambe ngabe yikhokhonoko kwesiqiniso kusenza ukuthi kube lodlakele ezimbabwe
awu since 1980 ivele sihlezi siba lama-elections every 5 years constitutional asikazi siyekele and since 1980 uhlezi silawo ama-opposition osisibona bazalwe i-democracy elethwe ezanupf since 1980 we've never lost elections bakhona abanye sebeze bafa baze bathiya labo bezitela ukuthi bazabusa kodwa ngiyakhumbula upresident umgaba wakwathi kani waguta nyembe uthi usemerwa nemdima yakobhanjele uthi urota uthi tonganyika ino hambu uyethethela ekhaya
loko kunjalo khona manje futhi bubele beyayithethela
nakathethi lokho kunjalo izanupf is journey every day ngoba abantu bezimbabwe bafuna ama-results into in terms of impilo zabo inflation is going up there's a reason why the inflation is going up US dollar economism is not our money abantu bale-africa sebenzisa US dollar against izimdollar but again upresident ukhuluma le-business ukuthi kanti lenzani abantu lokhu elibhizi likweza amabhizinisi be-rate akathethi abantu ama-businesses wadajini bobonaba aba-rate abe-black market bakhangela ukuthi i-rbz ilokuzeni iphume injani i-oxin rate yabo then they double the money on the market so khonokhu besokusenza ukuthi izinto zikhweze abantu labo abezitolo labo sebe-rate izimali zabo nge-US dollar then besebe-rate kusuya khona so konke lokhu ngethemba ukuthi uhulumende kukhangele njalo ukhangele ukuthi bekulungisise esikhathanana njesimtshwana.